baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umzana umhlonishi Job Scala akasenelisa ngubuya lapha. Amagodi abuyile ebethenjiswa ukuthi uzabuya, kodwa okwamanje asilaqinisi ukuthi ungaphi. So sokucajangela ukuthi usanjiswe masizo. So laba abahlabelayo ngabantu nje abatshengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi umhlonishi Scala unga.
Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba namhlanje komsekeli kamgcini sihlalo webandla labo uMnumzana Job Sikhala.
Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili.
Ikhansel yakobulawayo ithi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sesingcono.
Thina njengabantu be-Tradfair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sokulamankampani angu-200 asethe azabuya, and siyathaba kakhulu ngoba lo nyaka silabo abavela kwamanye amazwe.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba ngomsekeli kamgcini sihlalo webandla labo uMnumzana Job Sikhala ongumeli wezengeza West edalele ePhalamende obotshwe izolo esetheswa umlando wokufuna ukugenqula uhulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Hlangothi lwabasakhulayo ku-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa batshengisele bephuma emthethwandaba beveza ukuthukuthela ngemva kokunanzelela ukuba uMnumzana Job Sikhala akalethwanga ukuzothonisiswa namhlanje. Lokhu kungemva kokuba sebezwe ihungahunga lokuba amapholisa esemthethe amusa emashingo. Elinye lamagqwetha kaSikhala u-advocate Innocent Gonese ulandisela intatheli izindaba ngokwenzakeleyo.
So what is happened is a violation of this constitutional right. It's a deprivation.
Okwenzakalayo lokho kuyikwephulwa kwelungelo lakhe loluntu kanye lolokuthi athole omelayo edabeni lwakhe. Sasazi ukuba bamuse ngaphi, njalo njengokutsho kwami ngaphambilini ukuba bekwenziwe isivumelwano sokuthi uzokumiswa phambi komthethwandaba we-Magistrate Court lapha eHarare eRotenrow. Ngakuhlangothi lwezombusazwe sihlezi sitshelwa ukuba sesilandela umbuso omutsha, kodwa engikubone namuhla kuphambana lalokho. Kwedlula lokho owakusenzakala ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe. Angikuzwisisi mina ukuba abesipholiseni bebengenza okufana lalokhu abakwenzileyo lamuhla ngendlela abayenze ngayo. Lokhu kusibonisa ukuba kawukho umahluko kundlela sibuswa ngayo.
Isikhulumeli sebandla uMnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi badidekile ngalesi sehlakalo esithi kuyadanisa ukubona indlela abezomthetho labachuchisi abaguquke ngayo bona beke bavumelana ngaphambilini ukuba uzothonisiswa eHarare uSikhala hathi eBikita loba eMashingo.
UMnumzana umhlonishi Job Sikhala akasenelisa ngubuya lapha. Amagodi abuyile ebethenjiswa ukuthi uzabuya, kodwa okwamanje asilaqinisi ukuthi ungaphi. So sokucajangela ukuthi usanjiswe masizo. So laba abahlabelayo ngabantu nje abatshengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi umhlonishi Sikhala ungaphi. Bazondile bafisa ukuthi kube le justice. ngakho ke njenge MTC tuna siyawuthothoza okwenziwe ngabantu abarana amakhosi ethu kha ngathi ipolitics sesesigqathekile kule justice.
Umnumzana Mfundo Mlilo isakhamuzi seHarare uthi okwenzakeleyo kulihlazo elizweni elibikwa lilandela umbuso wentando kaZulu.
Thina ngakusiphathi kahle njengezizalwane zeZimbabwe ngoba sibona ukuthi amalungelo abantu akhandiswa kuhle. Honorable Job Sikala akula nto enzima ngathi enkulu kakhulu ayenzileyo ubekhuluma la njengomuntu weZimbabwe ohluphekayo ukuthi ilizwe lethu lile nduku eziningi, akula fiweli, akula magesi. Xa uhulumente akwanisa ukuthi anike abantu esingathi ama-social goods kumbe nxa uhulumente wangena ngokudlamudlamu ngatshontsha ama-elections kulelungelo lokuthi uhulumente onjalo akhitshwe.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo umnumzana Tererai Obey Sithole laye uveze ukukhathazeka.
Okushenda imatshintsha nefungana kwamaitaphano kuratidza kuti solidarity sekutara kwatinoita.
Ngiyalibonga balandeli bebandla ngokuza lapha ngobuningi benu njengendlela yakutshengisela usekelo lwenu lomanyano ngoba singabantu bani. Sibuthene lapha ngoba sisazi ukuba omunye wenkokheli yethu uyahlukunyezwa ebotshiwe.
Kusenjalo unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Ostelos Gift Siziba ubotshiwe namhlanje esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela elizweni. Ngaphambilini abasakhulayo laba beye bayatshengisela ukukhonona kwabo emthethwandaba kamantshi lasenkambeni yamapolisa eHarare Central Police Station ekuseni anduba baphindele njalo emagumeni omthethwandaba kamantshi ngemva kokuthola umbiko ukuthi akaseyi kuthonisiswa khona uSikhala ebikwa esesiwe lapho adalela khona icala eBhikita esigabeni seMashingo. Amapolisa ohlangothi lweRiot Police abehlomile axotshe abasakhulayo laba ngesikhathi behlabela ingoma ebezigcwele ulaka lenhlungu phezu kokwenziwe kuSikhala. Imele iStudio 7 niseHarare ngingumevisi Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka weMine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo, ongaphansi kwendikimba ethi Resources, the Future Exploring and Leveraging Mining Potential. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Umbukiso wezokwemba omanjinela kunye lezokuthwalwa kwabantu oweMine Entra oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair uqala ngolwesithathu lweviki ezayo kobulawayo. Isikhulumeli seZITF uNkosazana Stella Nkomo uchaza ngamalungiselelo ombukiso walonyaka.
Umbukiso wezemigodi ukwembiwa kwamatshe aligugu ubunjilela lokuthwala kwabantu lempahla iMine Entra 2019 izaba khona kuviki elizayo, izaqala ngolesithathu mhla ka 17 Ntulikazi iyephetha ngolesihlanu mhla ka 19 July khonapha emzini omkhulu oweZimbabwe International Exhibition Center kontuthuzi yathunqa kobulawayo kuphela. Indikimba yombukiso lowo iphathelane lokusebenzisa inotho wezemigodi ukuthuthukisa ilizwe lokwenzela abahlali balo ikusasa elihle. Sikhanyelele ukuthi umbukiso lowo uvulwe yisiphathamandla esibona ngezamatshe aligugu lokwemboya kwawo umnunzana Winston Chitando mhla ka 18 Ntulikazi. Sikhanyelele ukuthi kuzabe kule mihlangano ethize ekhanyelele ukuthi abantu bonke bathole labo indlela yokuzithuthukisa ngamatshe aligugu. Sikhanyelele ukuthi kuzaba kulo mbukiso wabo mama Women in Mining Conference, lo mbukiso okhangelele ontanga Youth in Mining Conference, kanye lo mbukiso omkhulu esithi Main Manager Conference. Lapho futhi esikhangelele ukuthi umnunzana uWinston Chitando uzabuya azonika umphakathi lokhu ababekele khona njengomphathi ntambo walesi sigaba.
Wengeze ethi kulamankampani angamakhulu amabili akhangelele ukubukisa kunye lamazwe amahlanu.
Thina njengabantu be-trade fair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sekulamankampani angu-200 asethe azabuya, and siyathaba kakhulu ngoba lo nyaka silabo abavela kwamanye amazwe abathe labo bafuna ukubuya khonapho, abagoqela labo abavela e-China, e-Kenya, e-South Africa, e-South Korea kanye le-Zambia.
Embukisweni walo nyaka kukhangelelwe ukuqhutshwa imihlangano emithathu ebalisa owe-Women in Mining, owe-Mine Conference, le-Youth in Mining, obusugqitshwa ngomdlalo we-golf eBulawayo Golf Club, uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential lumbukiso. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso ngolwesine lweviki ezayo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abe kansile ya kubulawayo bathi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni leli sosingcono ngoba abahlala emalokitshini abalisa emganwini inketha ingubo yenja lemakhokhova bawatholile amanzi namuhla. Bathi njalo ukulungiswa kwempompi zamanzi e-Criterion Water Treatment Plant kuqhubekela phambili ukuzadala ukuthi izakhamizi zalelo dolobho ziwathole amanzi. Isikhulumeli sekansile yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchaza isimo somsebenzi wokulungiswa kwempompi.
Idolobho lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi amanzi lamuhla sivalile idolobho lonke ukuthi siphe ithuba ukuthi i-system istabilize. Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili. Okwakathesi sesivalile ngoba siyananzelela ukuthi isebenzisa kwamanzi kwezakhamizi kukhwele kakhulu. Okwakuqala amanzi akade esetshenziswa izakhamizi afike ku-157 megalitres. Nanzelela ukuthi thina vele sikhuphe amanzi ay-105 megalitres. Lokhu sokwenza ukuthi ama-reservoirs amaningi ikakhulu i-Criterion le-Magwegwe reservoir isingathi yiwo amakhulu kakhulu njalo yiwo a-critical ayehle in terms of i-level. So nxa ama-reservoirs lawa eseyehlile ukuthi siyenelise ukuthi asukume kufunakala isikhathi, yikho sesivalile amanzi edorobheni lonke. Sinanzele njalo ukuthi nxa sesivula sizabuyela back 48-hour water shedding, ngoba umsebenzi esiwenzayo e-Criterion awukapheli. So siyabe sifisa ukuthi sibe lesikhathi ukuthi amanzi siloke siwagogosa. Okunye futhi okusihluphileyo njengedorobho sibe lo dubo legetsi. Sesiceliwe ngabanikazi begetsi esingathi ZETDC ukuthi sivale ezinye impompi, ngoba impompi zethu ngiyabona zisebenzisa amagetsi amaningi. So lokhu kusho ukuthi amanzi azabuya edorobheni abe semalutshwane. Okunye futhi esikunanzeleleyo ukuthi kule ndawo vele lapho esingakatholi khona amanzi kusukisela iviki ephelileyo, lezi ndawo silungisa ama-bowsers ukuthi ahambe khona. Siyaxolisa izakhamizi ngoba ama-bowsers mota lezi ezithwala amanzi zilutshwana, but we are working full out. Esesikwenzile ukuthi ama-bowsers lawo futhi lawo asesebenza ama-shift ukuthi they are working even ebusuku ukuhambisa amanzi. Okunye futhi esikunanzeleleyo ukuthi amanye ama-bowls akhona kobulawayo asebenzisa amagetsi. sunga amagetsi futhi ehambile ngoba kulezi suku amagetsi ahamba ukuthi ukuthi abantu abayenelisi ukusebenzisa izibhorane. So lezi ndawo futhi yizo esezilethelwa amanzi ngezimota ezingathi ngama-bowsers. Esicelayo kuzakhamizi zakoBulawayo ukuthi singabulali impompi zamanzi. Kule ndawo lapha abantu asebevandalizile impompi zamanzi bekhupha ama-valves benzela ukuthi bethole amanzi. Lokhu kuyasibisele emuva ngoba kufanele ukuthi sihambe siye-repair okwakuqala. Njalo nxa sokuvandalize kusho ukuthi ilokishi yonke ayisathola amanzi. So ezinye indawo sezi-affecthwe ngamanzi ngoba impompi zibulewe. Siyabonga uBulawayo ukubekezela ngalesi sikhathi esingekho lula ngoba amanzi impilo. Siyacela bakithi ukuthi lamhlanje siloke sinanzelela njalo sikhangele ukuthi umsebenzi lowo phathwe ngendlela iphambili kakhulu njalo ephezulu njalo sizame ukuqeda masinya.
Loke unkosikazi Nesisampo isikhulumeli sekhansili yedolobho lakoBulawayo. Ukulungiswa kwempompi zamanzi kubikwa lokhu kuzayenziwa njalo kukhangelelwe ukuphela ngomnyaka ka-2020. Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi kulele dolobho yeBulawayo Progressive Residents Association yethule umbiko isithi kufanele kuvalwe izikolo endaweni ezingelamanzi ngoba kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kodwa u-Alderman Sboniso Khumalo ongukansela wePhomola South uthi ngempela umomo usungcono.
Bangilani bakhuluma phela into abayifunayo kumbe ukuthi into ayifuna ukuthi angacokozeli. Kodwa engikwazi ukuthi mina izikolo zisaplayiwe ngamanzi lamuhla ekuseni. Namakliniki asaplayiwe, private or council schools asaplayiwe ngamanzi lamuhla.
Kodwa kuqalise lamuhla yini? Kuyini okwenze batsho njalo insuku zonke lezi bekusenzeka yini?
Izikolo bezasaplaywa ngamanzi kudala ngoba especially iPhumla South ilezikolo ezingazithola eziphezulu zanyana. I-council vele iyasaplaya at least ama-things abo abanawo esikolo amajojo abo. Namanzi all the time.
Abantu bona amanzi bawathatha ngapi? Tshona kule ndwendwe ayenela yini? Kuhamba njani kathesi?
Mangithi na amanzi esandule kulungiswa phela vele kuzaba le ndwendwe. Kodwa engikwazi ukuthi na kulungiswa vele iline yaba khona. From usuka kwela naphana kuza uhlambda ngabijana so kuphele ngawani. Angathi bevula so bavuleka wani yonke indawo kawani. Kuyaqala ukuthi abanye abaphansi bayifuna bavule ngabijana. Uthi amanzi akhava indawo yonke. Namuhla bavulile and iphato phula ukuthi silawa amanzi kathesi. Kathesi nikhuluma sofi mile layini manje beyi pause is safe. Yeah, kathi mile la izakamise layini. Mele uthi izizo supply ngamanzi kathesi pause sisukile. Ethatha khona amanzi sisizwe. Yeah, iyidwe lo uthi azapheka late but iqiniso ukuthi okunya ngithi na amanzi esebuyile. People will be better, it's better off than uthi amanzi ngaba ngabe khona total. Kusona la uthi azabambana ingxenye zafika endlini yakho namhla iphezulu. Njalo lapho sibe khona engekho. Kase sicela ukuthi pause sizwasisa. Part of the thing is that
amanzi. Lithemba ukuthi kuzaphela nini umsebenzi lo sesitichini ukuthi amanzi abuye ebantwini ezimpompini.
Once the criteria ngiphela ngokukhina ngisho service lokhana izo move to be better I think. Ngibona kuyabazokwehla kuyawethu udibani ngabe criteria ngibe ngcono ngabangcono. Ngoba kuyona kuza iza le pressure ebantwini nakuma pause akhona nje kuza easy pressure nale.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ibikhala njalo ngokuthi yesabela ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kunjani umomo khona ngapho? Abantu bagezisa njani izambuzi okokudla okokupheka lokunye?
Ukuthi uphele ibajebele nanto yobatenzi smart ngeke ngisho ukuthi ngingakompromisa kangako. Abantu bantu batshele ukuthi basebenzisa amanzi ngendlela enjani ephansi njalo bazogeza bakabantu babe ukuthi baflashe ngawo kubathoyile. So kukhona kuba uhluzo ukuthi usubeke amanzi oflasha but kodwa nga kulodube elizweni uma kulodube ukuthi luthile liuza njani.
Ubona kunjani kumalanga ambalwa alandelayo?
Hayi ke ngisekunomehluko ngoba namhla umehluko njengamhla mbunomehluko onto abantu ayinto yamhlaba lutshwane kulakula njani kulakula ngesandi last week. Umehluko ukhona sili ngiyawubona.
Lo ngu-Alderman Sboniso Khumalo ongukansela wePhomola South bexoxa ecingweni ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje, kuhlelo Diaspora Forum, sikhangela udubo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni olokuthola ingwalo zokuhambisa ezama-passport. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana ngokucasana ngemihlobo esigabeni esingenyakatho yelizwe kwele New Guinea kubikwa kuchiye kubulalise abantu abangamachumi amabili lantathu abagoqela abesifazana abakade bezithwele kanye labantwana. Iziphathamandla zesigabeni seHela zibika ukuba laba bantu babulewe kuhlaselweni okwenziwe leso sigaba phakathi kwensuku ezine ezedluleyo. Abeqembu labesifazana elimela elemelika emdlalweni wenguqu elithethe inkezo yamazwe omhlaba yeWorld Cup okwesine emncintiswaneni obuseFrance bamukelwe ngenjabulo enkulu lapho bephindela ekhaya edolobheni leNew York. Abantu befolile emigwaqweni yeManhattan bephethe amaflag. Umeya Bill de Blasio weNew York kanye losibalukhulu wesabelo uGovernor Andrew Cuomo bebekhona labo. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe esilethulela lona ngolwesithathu viki zonke namhla silomnumzana Tifa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lwesikhalanga ozaqhutshelwa kwele Bhilithani edolobheni lelithi ngomgqibelo. Lo ngumnyaka wesine abantu besikhalangeni besenza lomkhosi ngenjongo yokulondoloza ulimi lwabo lamasiko abo eBhilithani. Umnumzana Dube uchasisele uNtungameli Nkomo weStudio 7 okuningi ngalombuthano.
Umcimbi ongumgqibelo baba uNkomo umayelana ngokuhlanganyela labanye njalo ngokukhumbuzana ngobuntu bethu esiyibona esingabantu bebukalanga.
Kungani likubona kuqakathekile ukuphakamisa amasiko enu ngalindlela ngisho laphetsheya kwezilwandle?
Ukuhlala emazweni angekho eduzane lasekhaya okuhlangele ukuthi sekusiba lama generations asuke akhulele emazweni angasondelananga lendawo zakithi kuyadingakala kakhulu ukuthi kube yithi thina esizama ukuthi sikuhlongoze sikwenze kube into eqakathekileyo ukuthi sivuselele njalo sikhumbuzane ngolimi lwethu njalo langendlela esifanele ukuthi senze ngayo izinto njalo ukukhumbuzana ngolimi lwethu kakhulu njengokuhlala sesitsho kuyinto enhle ngoba kuyinto esenza ukuthi sivuselele ubuthina bethu njalo sivuselele inhlonipho kakhulu ngoba nxa sithi siyakhangela siqathanisa ukuthi impilo yesikhiwa siyayithanda ye kodwa impilo yesikhiwa nxa sesiya ngendlela inhlonipho efanele ukuthi ihambe ngakhona ungahlanganisa impilo yesikhiwa obusuhlanganisa lesintu sethu kuyakwenza ube ngumuntu oqotho ube ngumntwana oqotho ingakho kuqakathekile kakhulu njalo lokuthi singaze sikhohlwe imvelaphi yethu.
Abantwana abazalelwe khona ngapho Dube bayayingena yini eyokulondolozwa kwamasiko lesintu senu le kumbe bathi bona bangabelungu?
Esakunanzelelayo kakhulu baba uNkomo mayelana ngendaba zabantwana ukuthi abantwana bafana lomuntu ochapha umfula. Abantwana bayaya baxoxoze bazwe ukuthi umfula okutshona okungakanani andubani ukuthi bafake unyawo noma balukhiphe. Kuleyo nkulumo ngikhulumela enkulumeni yokuthi nxa bebona thina abazali sisukumela phezulu sithuthukisa ulimi lwethu njalo silabo sisiba lothando lokuthi sibatshele ukuthi babekwazi ukuqakatheka kolimi lwabo ukuqakatheka lemvelaphi yabo kubenza labo babe lentshukutshu. Kodwa ke nxa ukuthi kungenzeka ukuthi uthole ukuthi thina lathi sesiba laid back bona nxa beqhubekela phambili ngokukhuluma izikhiwa zabo bethola ukuthi lathi sivumelana lezikhiwa zabo ekugcineni lapho kulahleka yonke into kulahleka ulimi kulahleka amasiko kulahleke nje imbali. Ngithemba ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umuntu ongenayo imbali umuntu ongenayo ihistory yakhe ongazaziyo ukuthi yena uvela ngapi ufana lomuntu ufana lembewu elahlekileyo. Ingakho nje sikuthatha kube into eqhakathekile kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukuvuselela ulimi lwethu njalo ukuthi sikuhlanyele kulabo abancane ukuthi babekwazi ukuthi la kusasa noma babevuka bebesazi ukuthi bona imvelaphi yabo ingapi njalo bangabantu abanjani lapha vela khona njalo kutshengiselela ukuthi abazali babo ngabantu abalothando yini. Kodwa ke nxa singatshengisela ukuthi thina silothando ezintweni esizenzayo kumvelaphi yethu lasebentwaneni kuza kuyehla ngokuba njalo.
UZulu ungamtshela wapha amazwi Dube?
Engabatshela wona amazwi abantu bakithi ngokuthi umcimbi lo njengoba sisitsho nje simema abantu ukuthi sondelani abantu bakithi sizohlanganyela kulomcimbi okuqhakathekile kakhulu ukuthi ngumcimbi othwa yibukalanga gathering kodwa kuyibukalanga gathering kunjalo ngumcimbi esikhangele ukuthi labanye abantu abangasibo abantu bebukalanga noma bavela kwezipindimi noma ngaba noma bavela kwapha amazwe bayamukelekile ukuthi babuye bazobakwazi ukuthi abantu thiwa ngibakalanga ngabantu abanjani njalo ngabantu abaphila impilo enjani njalo badla kudla okunjani njengoba kuzoba kulokudla kwesinto kuzoba kukhona kuthengiswa okunye kuzoba kulokunye kulama demonstrations ezinto ukuthi impilo noma izinto zenziwa njani ebukalanga kuzoba kuhlanganyela izinto eziningi kakhulu so kuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu basondele bezobona bengabe bethatha inzwa bethi ukuthi abantu bebukalanga ngabantu abanje kodwa bengakazi basondela nelathi bazobakwazi bazwisise ukuthi singabantu abanjani abantu bakanye kwedu sedzelani mose huba gulu elelela swika musibwilile hule api mubwilila hule ndiyani no momusila chikalanga chenyu antubona kuti uyaponwa akatongomuka mangwana na akatongono hoha lukuta gomwenu esiya kukwelukuta kupfukikwa nembudzi ngati milikani vakalanga tisingagwe tisingatuke hama dzedu tisingatuke vataka vakidzana navo yelo huba gulu la swika tova tiri kulidzi mhlaka 13 kubva masikati kuza kunoti mateuko vuyani makasengakene makasenga semedzenyikene makasengani vuyani tihatohwa tirito sentili pantuzwe vukalanga nehuva lebukalanga gathering tuboka kwa zvikwazvo
lowa umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBelitane abenhlanganiso zamakhopha ke kusenjalo bathi kuqakathekile ukuthi kusabalaliswe ulwazi lwemsebenzi le ukuze iningi liphatheke ekukhulu likhulelekile ngendlela engaphilisa ethola inzuzo okungenza bemelane lodubo lokusilela kwemali njalo kuphathise ukuzithuthukisa empilweni lelizwe lithuthuke. Intathe zindaba yiThomas Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamakhopha emhlabeni jikelele elikamhla ka-6 Ntulikazi ele-International Cooperatives Day, umqondisi wenhlanganiso ye-National Association of Cooperatives, Savings and Credit Unions in Zimbabwe, umnumzana Tapiwa Mfurutsa uthi lokhu kulodubo lwenkohlakalo emsebenzini wamakhopha.
Often view the perception of housing cooperatives and the problems that sometimes arise in that sector, so they just view
abaqalisizwa ngamakhopha bacabanga ngokwenzakala kuma cooperative ezindlu behle besabe
so ukuqilibezela
kodwa ngibona ukuthi abantu kumele befunde bezwisise ngama cooperative ngoba lawo kameli okwezindlu kuphela kulama cooperative okulima okulondoloza imali lokwekweletisana lawezemigodi imining awamabhanga lamanye amaningi
uqhubeka ethi abasakhulayo bezimbabwe abahlala bekhala ngokusilela kwemisebenzi bangaqiqana ngendlela enhle ukusungula ama-cooperatives balakho ukwenelisa ukuziphilisa.
It's sad to note that currently members are there in terms of the number of cooperatives that are present in the country.
Noma ama-cooperative ekhona njalo elamalunga kuyadanisa ukuthi iningi lawo lilamalunga angasho lutho angafika kuchumi nje kuphela. Kodwa singaba lomkhuba wokuhlangana ndawonye sande kungaphathisa sibili ngoba siyabe sesiyinhlanganiso enkulu senelisa ukubuthanisa imali enengi.
Amanye ama-cooperatives atshengisa ukuphumelela athi imisebenzi enje iyaphathisa njalo idinga ukuthi ikhokhelwe kakuhle. Kutsho umnumzana Tendai Matienga, umqondisi wekhopha enkulu kamasipala weHarare.
The cooperatives are still very useful, especially with regards to SACCOS. Like in our case,
siphathisa amalunga ethu afika unkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu, 2,500. Esibanikeza ithuba lokulondoloza imali esithi savings. Sibanikeza njalo ithuba lokuthola izikwelede ezingaduliyo. Kudinga nje amalunga angamachumi amabili ukusuka.
Hayi ke sikhatha savume ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngikhona apha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.